So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 19 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula eyakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini adutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula eseduze leSoweto. Ubuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo uzaba nalo mphelela kukhetho oluzayo.
Ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubenze sengathi bangabazimbila zantabanye.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli wentsha kuleli bandla umnumzana Makomborero Haruzibishe uphunyuke ezandleni zabantu kade befuna umthumba. Impi yakwele Ukraine eqhubekela phambili ibikwa isifike kusibanga esibi ngoba amasotsha akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Polisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini adutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula eseduze leSoweto. UDlamini ubelobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi yena labanye bakhe badutshulwe ngabavela eZimbabwe bencedisana lamasuthu angaqambanga ukuthi ngabadabuka kweliphi ilizwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Inspector Brenda Muridi utshele intatheli zindaba izolo ntambama ukuthi amalunga e-Operation Dudula abesemzini ohlala abantu okungekho emthethweni owe-Chicken Farm esithi azokhangela indaba zokuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okube lokukhulumisana kubi. UMuridi uthi yikho lapho okuqhamuke khona ukufuthelana kwaqala ukukhala izibhamu. Kodwa kachongo ukuthi obuleweyo ngwenhlanganiso yeDudula kumbe ngezakhamizi zeChicken Farm. Sizalethulela ukungaba kuphumile kulolu daba kusasa. Embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo kungaba nomthelela na kukhetho oluzayo. Inkokheli yebandla le-CCC yavumelana ukuthi kuyiwe embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ngemva kokunxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Izolo iqula lebandla leli ebelikhokhelwa ngunobhala jikelele umnumzana Charlton Wende belikhona enkundleni yeBarbara Fields koBulawayo. Lanxa umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa engayanga loba ubeke wathi uza kuba khona embuthanweni lo, sibuze isikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ukuthi kanti kungani uChamisa engasayanga embuthanweni lo.
Kube kuhle into ezingazange siyithakazelele nje ukuthi abantu bebedweba isithombe sikaMnangagwa khona phane ground. Usitsho ukuthi yinto eyenza ukuthi abantu bechedele emuva nxa kule mbuthano emine ngoba izani isuka ithatha amalanga la iwenze awayo. Kukanti-ke izani ayisiyo yodwa eyakhulula ilizwe. Siyazi ukuthi thina kwakule nkokheli eziningi ezazilwisa ukuthi kube le nkululeko lapha ezweni. Njalo siyazi thina kubona ukuthi abantu abaningi abayithandi leyo zano. So kuyakudingakala ukuthi nxa kungaze kubizwe kumbeni kube lelanga lapho abantu abathakazelela khona uzibuse, kuyabe kudingakala ukuthi abantu behlangane beyenze izinto ezingatshengisi ukuthi kungabe kulamabandla kumbe kuwe lamabandla adonsela abantu kucampaign yezano kumbeni kwenye ibandla okungenza ukuthi abantu bekhonone.
Yikuthi ukuhanjwa eBarberfields, ukuthi kuyahanjwa eBarberfields kusuke kwaba yinto ejuma abantu abaningi ngoba abantu bebekhanda ukuthi ibandla lizaziyenzela lona njengenjwayelo ukuthi siba lama-celebration ethu sodwa njengebandla. Abantu bebengakhayelanga ukuthi kuyahanjwa eBarberfields lapho kuyabe kulo mnankagwa khona. Abantu bebengakhayelanga khonokho kodwa-ke basuke balalela inkokheli lokho okuthiwo inkokheli ukuthi abantu kabahambe njalo kabagqokanga lezo mpahla zebandla njengokutho kwenkokheli zebandla. Into nje edanisa abantu yona le into ukuthi nxa befika e-stadium sebebona kudwetsha isithombe sikamnankagwa.
Siyabona ukubana bakhona na abalandeli bebandla abangani bayakhonona ngokwenzakeleyo bebengafuni ukuthi ibandla lenu liye khonale. Lina likuthatha njani lokhu njalo liza kulungisisa njani?
Ye enye into esuke yadanisa abantu ukuthi inkokheli zethu ukuthi singagqoka impahla zethu ezebandla le Citizens Coalition. Kodwa abantu bathe befika eBarberfields bathola ukuthi abantu abaningi bagqoka izikibha zezana njalo phakathi kwe-stadium abantu abone sokudwetshwa ilokhu isithombe sikamnankagwa. Lokhu akuzange kuthabise abantu ngoba cabanga ukuthi i-independence kumele kube lilanga lapho okunanzwa i-independence okuthakazelelwa uzibuse, hatshi ukuthi abantu beyenze okwamabandla ngoba kungaba ngokwamabandla kutsho ukuthi abanye bayadritsha basuke bethabe.
Ikhona yini eminye imbuthano esizabona inkokheli yebandla isisiya khona efana lawona lo njengoba siyazi ukuthi sekuzabuya umbuthano wamaqhawe esizwe, lizaba likhona yini njalo?
Umbuthano onjengo Heroes Day, umbuthano okuthakazelela amaqhawe ngeke saswelakala endaweni ezinjana ngoba amaqhawe akithi vele siyawathanda, amaqhawe akithi siyawakhumbula. Kodwa akutsho ukuthi omnankagwa siyiwa amaqhawe, hayi, lapho siyabe sikhumbula amanye amaqhawe angasilawa aphambi kwethu umnankagwa lochiwenga ngoba siyazi thina ukuthi umnankagwa nguye Minister of State Security ngesikhathi seGugground. Uchiwenga wehluleka ukuthi avikele abantu bemathebelelendeni engukhomanda khonapha eBredi Barracks, abantu bebulawa yena ekhonapha eBredi Barracks.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye kulabanye abalandeli bebandla le-CCC abathi inyathelo lokuthi kuyiwe embuthanweni oncoma umnankagwa lebandla le-ZANU-PF kube liphutha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele umnumzana George Mkhwananzi.
Ngokubona kwami mbona sengathi kube liphutha elikhulu kakhulu ukuthi ibandla le-CCC lamukele ukunxuswa nguhulumende kamnankagwa ukuthi bayogubha usuku lukazibuse. Lokhu ngisho ngoba abantu baseZimbabwe abangathandi izano, abangathandi ukubuswa izano konke lokudilika kombuso ngaphansi kobukhokheli bezano, abafuni lutho oluzodibanisa ibandla lizokhipha izano zano ukuthi kubonakale bedlelana ndawonye. Ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubenze sengathi bangabazimbila zantabanye ngabantu abasebekhumisa nomlotha, kanti ke abantu bafuna umuntu ozothatha inyathelo elilukhuni abonise ukungazwani lezano, abonise mpela ukuthi bayisitha akungamelanga banathisana amanzi. So ngibona ke sengathi ke ngaleli nyathelo la bantu be TCCC ukuthi basemukele lesi sinqoso sezano kube liphuthe elikhulu kakhulu bekumele ukuthi baqale bakucabange khona emehlweni abantu kungabukeka sengathi kuyinto enhle bonisa ukuthi sokulokusebenzisana kumabandla ezombusazwe njalo usuku lukazibuse lubaluleke emntwini wonke yebo khona kungabe kunjalo kodwa emehlweni abantu kuyinto embi kakhulu ebonisa sengathi labo sebekwemukela ukuthakatha kwezano
manje nxa sikhangela phambilini sikhangela ukhetho ukuthi ukhetho luseduzane isenzo lesi esokuthi baye embuthanweni we independence usibona njani sizaba lomthelela na kukhetho oluzayo
lesi sezo njengoba kuyiwa ekhethweni singaba lomthelela omobe kakhulu ozokwenza ukuthi amathuba awethu usi awukunqoba anciphe ngoba abantu kade befuna ukuthi baphume ngobuningi babo ukuthi bayovota bevotela ibandla elizasusa izano bazagcina bengasasiboni isidingo sokuthi bayosusa izano basuke lapho bafake izano encane ngoba ukwemukela nje ukusondelana lezano kusho ukuthi sebezohotsha umoya wezano sebezothatha iphunga lezano sebezanuka njengezano yiko ke basuke bangakucabangisisi kahle okwinto lokho ukuthi bekungamelanga bakwenze
umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi yecubungulayo umbusazwe ezimele ubeqoqa icingweni le studio 7 ese South Africa udaba esisanda kuluthola ibandla le CCC lithi umkhokheli wabatsha kubandla leli umnumzana Makomborero Haruzibishe uphose wathunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ebusuku. UHaruzibishe uphange wafaka ebulenjini beFacebook live stream isehlakalo lesi sahle sasabalala umhlaba wonke jikelele. Ngapha ehlaba umkhosi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fatsayi Mahere eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe uHaruzibishe ulimele engalweni lapho bezama ukumbopha ngensimbi labo kade befuna ukumthumba. UHaruzibishe uke wavalelwa ukwenyanga ezifika phose eziyisithupha ejele nyakenye.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenze isizingilezane phezu kodaba lokungahambi kuhle kwedola leZimbabwe ngesikhathi esephula amazwi akhe okunanza ilanga likazibuse kobulawayo izolo. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ubemele akhulume ngedola leZimbabwe ngoba lisiwa isisindo ngamandla nsuku zonke kodwa yena wathi konke kuhamba kuhle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iqembu leHighlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Independence Trophy emdlalweni owenzelwe enkundleni yeBarber Fields izolo. Ibhoso inqobe iDimbare nge-1-0. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Nani kwesitudio 7 loba bolotha ngogawelo angazi ukuthi uphila kunephiniso uMnangagwa lo somuntu wathi uthi ngawavotela indaba lethi ezibuzele azibuse ngomashona mphela thina sikhona sizibuse thina sizibuse emkhondisi moya ngena esikhundleni
le message ekuseni ngifuna lifake kuhlelo lolano olwethu lekuseni ngiyathaba ukungena ku studio 7 abantu bakithi asivote nini sivotele iTriple C ubaba uNelson Chamisa ngiyakwazi ukuthi bila ma grievances amaningi izinto ezenzakalayo esindebeleni ezigoqela umbhuqazwe ezigoqela ilack of development asimzameni ubaba uChamisa ngoba ukhanya ehamba lomhlaba njalo izizwe zomhlaba singathi global family global village ijonge ukumxhasa xa ingathatha intambo zombuso so ngiyalikhuthaza kakhulu mina ngikhuluma nje ngumandla enkosi Siwela ikhona pha ke eJocholo babalisi ma teacher ehlukene khona phe ku North ngingenani kuma union yenditshela abantu bama union alimele ukuthi bakhluphane lezeki ize iveze umhlahlandlela obalulekileyo ozaveza ukuthi oteacher baza kuba ama polling officers baza vota njani ngokwesikhathi esinike sijele ukubona oteacher abaningi bengavoti kade sisifuna ke ukuthi oteacher bavote ngobunyenyi ukuze lathi singene ke kukhetho ama elections la ke ave free and fair abantu abagogi abaphila lokugoga abagogekileyo asingene sivote nini bangani bam sivote nini persons with disabilities let's vote it's our mandation to vote let's vote asambeni register nini bantu abatsha sivote nini yabonga mahlabe zulu ngiyakwazi khona ngale mzola dandanda khona apha esobendlu ngondo sobendlu sobendlu asingene sivote iTriple CC khona phana sambeni madoda kube lotshintsho la ukuza no PF buya ngapha ungene ku Triple C akulacala sifuna ukutshintsha umbuso nje kube kahle ilizwe leli like libuswe ngabantu abatsha fresh blood yabo
salibonani ku studio 7 salibonani ma Africa libingelelwa isizalwane seZimbabwe ngine message engithanda ukuyidlulisela wonke ama Africa wonke ama South African ngokuhlala ngisezweni le South Africa lapho esesihlala simi ngonyawo lulodwa esingakwazi ukuthi kusasa lethu likuphi kodwa ngisithi ma South African singabantu beZimbabwe singama Africa anguboni isisombululo esokuthi sichayane silimazane sibulalane makungabe kunenkinga ekhona kulezi nsolo elizisolayo ebantwini beZimbabwe ukuthi bangotsotsi ezweni leSouth Africa kungangani lisibize singama Zimbabwe singabo makhelwane sihlaleni phansi sililungise udaba sibambisane ngoba akekho umzali ongasizalanga isigebenga akekho umuntu ezweni lakhe ongatsho abekho ubugebenga ubugebenga buyonke indawo so ma South African asibeni ngama Africa sibonisa buphi ubuntu sibonisa iphi imfundo ezinganini ezikhulayo mali izothi ingane lilazo libe libulala abantu lihlukumeza abantu kusemathrakini kusekuhlaleni lithi balithathela amathuba emsebenzi amaforeign amaningi amaZimbabwe amaningi lawahlala khona arentile ayabhadala amarenti awahlali mahara emajaradini enu akusimathuba emsebenzi na mayinyanga iyathiphela uyamukela u 6000 wabaqhashi beZimbabwe ufuna liphi ithuba lemsebenzi ngoba bazile bakunika ithuba lemsebenzi ukuthi baqhatshe endaweni yakho kodwa namhlanje lisibulala njengezinyamazana ma South African katike nani abazali benu ngesikhathi kunzima eSouth Africa bahlala elizweni lethu eZimbabwe bahlala kwamanye amazwe lamanje mangaka ama South African akwamanye amazwe ma South African asibeni ngabantu singabe izinyamazana sibambaneni kwazi ukuhlonipha omunye umuntu singabantu beZimbabwe sali siyavuma konke lisethesa khona kodwa asihloniphaneni ma South African elisenza khona kubuhlungu nathi singabantu sinemphefumulo baholi alisicabangeleni makunephutha asibambisaneni asithandi ukuhlupheka siyenziwa isimo asithandi ukuba la siyenziwa isimo makunenkinga asibambisaneni ma South African singama Africa elisenza khona kubuhlungu
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo kodwa abantu bakithi basadinga impela ukufundiswa kakhulu kambe uzothi uthi uyajabulela ilizwe uthi independence kambe ilizwe elifana lelizwe lakithi impela ungathola ujabula impela ukuthi kona ujabulela independence elizwe efana leZimbabwe uthola impela ujabula impela ukuthi kodazi abantu bakithi mina ngazi ngempela ukuthi bacabanga njalo sibale nje izinto ezisemehlo nakho izibedlela zakithi kazila ngithi uthi uyajabula kanjalo ukuphukunyawo uyalaliswa ku akula sibedlela silomuthi akula medication eyakusiza ukuthi urecover ube right uzoyapi wena ngoba laba kabakwazi umnangagwalaba umnangagwalaba mayichaya ikhanda ugibela uye China wena uyafela emzini wakho kumbula umuzi kumbe gawula muzi uyafela kwakho yena ma uzwe ukuthi wabona ikhanda umzwela ukuthi usesechayina engazange futhi abutshone kumema futhi ethi uza sihlangene ngeChayina ukawula mali esikhwameni sakho awula sesenti ivini lesikhanda uloke kurobe kunikezela amathisho angasebenziyo la elo ethi bamba khona lapho ngoba amehlo akuvele kabuni yena utshontsha imali ufaka endlini buka makuthiwa kubanje ukunzi ebantwini bezalo imali ephuma endlini yakho mangaza kuthi kathi ilizwe lile mali engaka lithatha ngayo ebhenki kungela mali bangazibuza nje lo mbuzo ukuthi ma uzwa ukuthi kuphumi amabhiliyoni ama US dollar namaranda wena ngapho uphethe ama tissue angasebenziyo waye ungazibuza umbuzo ukuthi ilizwe lile mali engaka umuntu oyiwani nothi ilizwe iphuma endlini yomuntu oyiwani kodwa wena uloku phethe ama tissue angasebenziyo ngapho jabulela independence
Studio 7 linjani basakaze lisaze indaba ezingathathi hlangothi ezikhipha zinjalo yayi siyabizo Joseph Chuma bakhuluma bedie kule independence eZimbabwe kule independence kulo zibuso eZimbabwe laphana kula zibuso laphana sisezigqilini laphana sisezigqilini sibuso abantu abanga abantu abangelazwelo abantu abangelazwelo labantu abangwalothi lizwe libuswa njani so ayi laphana kula zibuso laphana kula nkululeko lapha singathi nkululeko yama kiwa yayingcono kakhulu kulale uhulumende lo khona osibusayo kwamanje ukhulumende wamakhiwa wayingcono kakhulu lo uhulumende ulwa labantu uzongcindezela abantu ngoba uhulumende wamakhiwa abantu babesebenza ekhaya labana kweZimbabwe babesebenza abantu njalo umuntu wayesebenza lapho vela khona uma uhlala eHarare sebenza iHarare uma uhlala kubulawa sebenza ibulawayo ungasuka umuntu osuka komrewa le uzosebenza ukuthi uzosebenza kobulawa uzosebenza eTsholotsho umuntu weTsholotsho kasebenza eTsholotsho umuntu wemrewa kasebenza komrewa ngesikhathi samakhiwa kwakungekho ngelokho so ungathi ulozibuse konapho ngubhu lozibuse labantu bezani PF abantu kulozibuse ngubhu lozibuse thina sifuna ukuthi umuntu nomuntu kasebenzi lapho ovela khona thola ukuthi umuntu usuka komrewa uzosebenza kobulawa abantu bokubulawa basebenzi baqhatsha nabobodwa nje bafaka ezikhudleni hayi kula zibuse lapha kula nkululeko lapha inkululeko masikhona sizalitshela ke thina sina singemasikhangela futhi sibonana inkululeko izabuya mhla kwaqunya ilizwe lapha ngoba umuntu wonke wakomthwakazi uzazi ukusebenza elizweni lakhe athi abantu bonke bakomthwakazi bagcwele phandle kwamazwe bazisebenzela basebenza phandle kwamazwe kodwa eZimbabwe laphana bavunyela ukusebenza ngenxa kahulumende lokhona weZANPF ye thina sithi kakuphuma uhulumende weZANPF oncindezela abantu bakomthwakazi ye ususa abantu eHarare laphana bazosebenza kobulawayo Tsholotsho bagcwele yonke indawo thina abantwana bendawo bakomthwakazi sathola imisebenzi ye ajabona so akula nkululeko namhlanje into akade kunazwe inkululeko akona zankululeko laphana sisezigqilini sibuswa izigqili ye kayifundwe le-audio abantu bezanupf beyizwe ukuthi ivele laphana kwalaza nkululeko ekhona lapha izanupf iziphume lapha phambili ngemthwakazi li-public party ye ngathi khulula lapho phezu kocuku lolosikuyezwe izanupf ye phambili emrp ayivoteli emrp kunye ilizwe laphana lathi ke size ukusebenza ezimbabwe ekhaya komthwakazi ngoba izimbabwe soyiletu lelaba khona leHarare khona komriwa khonale kayifundwe le-audio iziphi iziyefuka khonale khonale
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Zemelika impi yakule Ukraine eqhubekayo ibikwa isifika kusibanga esibi ngoba amasoja akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas athi afuna ukusihluthuna lesisigaba. Iziphathamandla zakwele Ukraine zithi amasoja akwele Russia aqhubeke edubula amabhomba emadolobheni ambalwa abalisa isigodlo iKiev. Ebese singani sithule lamanye amadolobho agoqela elekhakiv, Izium, leMariupol. Kodwa amasocha amaningi akwele Russia abikwa elubhekise esigabeni senyakatho elizwe eseDonbas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin ulakho yini ukugcina isebenzisa izikhali zembubhiso ezenuclear.
Ungananzelela msakazi izwekazi le laseRussia isikhathi esiningi elikukhulumayo lisuke liqinisile ukuthi lizakwenza njalo iRussia kakusona lizwe nje ethandathanda ukuhlukumezana lamanye amazwe. Ungakhumbula ukuthi ilizwekazi leRussia ilinye lelizwe elingazange lafa lagqilaza abansundu. Ngakho-ke kuyilizwe elithanda ukuziprotector esikhathini esiningi, liyazilwela. Ngakho-ke nxa ngabe khona ongabe uyabethusela kumbe uthembisa ukuthi uzalisusela amanqe ilizwe laseRussia ilizwe elingathathi nje isikhathi ukuthi-ke lawe likususela amanqe likubuyisele.
Yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingeyani, ngeyokuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala?
Cha, ngicabanga ukuthi umnumzana uPutin kulokho okwenzakala ke-Ukraine leRussia engabe zama ukuthi aqhelise izwekazi leRussia kumbe i-territory yakhe. Ngibona ngathi uwenqabela okwenziwa ngamanye amazwe ukugoqela izwekazi lase-America ube lisiyangenela laphayana lifuna ukuyaba le mbono entweni zamanye amazwe. Ngakho-ke le-Ukraine ngibona ngathi belizwe elivumela kakhulu lokho esingathi ngesingizi phecelezi influence kwamanye amazwe o-America o-Britani. Ngakho-ke umnumzana uPutin uthi angeka kuvume lokho. Ngibona ngathi wenza kahle xa evimba laphana ngabahlala eBritani, ngabahlala e-America, abe-America bayeke ukungenela indaba zamanye amazwe.
Umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio ngapha kwele Melika. Lewe ingoma yomhlabeleli othiwa Moyo weZimbabwe uRichard Moyo gelo ongumlandeli njalo weStudio 7. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini kadutshulwanga kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa. Ukuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo kungaba lomthelela kukhetho oluzayo na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.